Esekunanzelele ngokhetho lweMelika ikuthi khona ngivakatshele abayithi Maricopa County eArizona ngale engubonileyo ukuthi ukhetho kuyafakwa imali ukuthi ukhetho lube kahle engutshoyo ukuthi izekhi njengathi kweZimbabwe kuyafakwa imali ithole amakhompyutha ithole ama-systems okutabuleta kwenzeka ukuthi into zonke zingabi manual ukuthi uyathatha iphephuthi lapha uthini sokuthathwa kuyisiwe command center ngemoda hhayi lapha bayenzi khona lokhu bayatabuleta njengemtshina i-information yakhona yonke kusenzakala uyabubukele kuscreen ubone ukuthi kuhamba njani kutshintsha njani le into ezinjengazona lezi njalo abantu bakhululekile ukukhankasa bakhululekile ukukhulumisana labantu ngubonile lami e-Arizona State University ngibona abantu abatsha bexoxisana labanye abantu abatsha bebakhuthaza ukuthi babhalise ukuvota njalo kuqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele ukuthi ukhetho lwalapha luyafanana lolweZimbabwe kodwa indlela olwenziwa ngayo kutshiyene kakhulu kakhulu.
Kambe kuyini ongawufunda Isaac ukhetho lwe?
Abangakufunda ukuthi khona kwesinye isikhathi nxa sikhuluma ama-elections eZimbabwe i-election ngama-numbers i-election yokuthi ama-number wona la sinyakwazi ukuwathola yini kathesi. Asithi awukhotho olupheleleyo ngiyakwazi ukuwathola yini kathesi ngiwatholanga. So enginazelele lapha ukuthi khona i-transparency is big. Abantu bayakwanisa ukuthi bathole ukuthi bavote njani anytime. Sesingakuyela kumbekwe 4 years ago ngo-2020 uyathola ulunge kukhona usungazithathela uzivalele wedwa uku-analyze nxa ufisa. Kodwa asikutholi kangako ngapha ekhaya ukuthi khona uthola ukuthi into zikakhetho lika-2018 asungangazitholi sokwadlula.
Kona zayisizwe phela abanye balapha bathi ukhetho luyaphekwapheka lapha.
Ye, bakhona abanye lapha bathi khona ukhetho luyaphekwapheka kodwa engunanzeleleyo ukuthi i-Arizona ingathi ngesikhiwa yi-swing state. So kule focus eningi kulaba abazombangazwe angazi ukuthi uTrump ufike kangaki laphana umbe 4-5 times lokhu amalala maybe 4-5 times. So bakhankasa kakhulu endaweni yonaleyo ngoba yindawo eqakatheke kakhulu kodwa esingakufunda ukuthi khona ama-process abo lonke improve ziyaphambili. So nxa kule kube lohlupho oluthile alulungisiswe and part of ukulungisiswa yokuthenga ama-tabulation machines amatsha. Ngizalinika i-example yokuthi khona eMaricopa County last election ka-2020 bebekhuluma ngakho ukuthi ama-printer abo a-overheat amaningi agcine ngasasebenzi kahle kanti sebethenga abanye ama-printer. Sebekhangelela ukuthi abasoze bebe le same problem ababelayo ngo-4 years ago. So kumele ukuthi ukhetho lwethu lube lonke lukhula lu-improve lusiya phambili kungabi lonke kukhulunywa into eyodwa njoko njalo nje every after every election.